awungeke kube lenguquko ebonakalayo ngoba impi yakhona vele iqondane labantu abakhona likhatshana. Kodwa siyazi ukuthi iPalestine ilemvelo ngendaba ze-liberation, u-KO ivelele ubuyayilobudlelwano lamaqembu ayelwisana amakhiwa, kusho ukuthi benga-sympathize, bengakhalakhala nje ngakho ukuthi hhatshi akungabi lobandlululo. Kodwa ama-Israeli phela ngapha vele angathi ayathandeka ngoba insimbi ze-irrigation okwamanzi ama-IT bakhona. Yikho mbona ngathi vele uhulumende wethu akulanto engaguquka, bengakhuluma nje kodwa wasebaseze kuguquke lutho.
Ye, nxa sikhangela golonko ngempompi zamanzi lokunye okuthize okuhambelana lezokulima, siyabona le Israel leZimbabwe kulokudlelwana okuningi kakhulu khonapho. So ke akusoze kuphidlike khonokho,
akusoze ngoba vele nxa bengakhuluma engathathanga lutho, nxa sekhuluma ngalutho akusoze kube lenkinga. Inkinga yakhe bengakhuluma ngoba vele yona i-African Union ifle yathi yavele yathi yona hhayi kungabi lokuxabana kodwa amajuda i-Israel bengabile ukubadlululo behluphana labantu abaseGaza le-West Bank. Vele kulokubadlululo kule-apartheid ekhona, i-African Union vele sithethe inyathelo lokukhondema i-Israel. Kodwa iZimbabwe izathula ngoba kulobudlelwano obuthize lama-Israeli kuphinde bavele bajwayelane le-PAO.
Singathi lapha vele eZimbabwe akula vele engakwenza, kumele kuphonge ukuthi bakhulume nje ukuthi hhayi khumisana nomlotha ngaphandle kwalokho akulalo.
Uyabona ama diplomacy yakhona fafale bazivele ba lobu ukuthula ungabe ungcono, ngoba ungcono bathule. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende wethu asizakwazi ukuthula ukukhulu njengoba sitho ukukhumisana umlotha yinto ekhona ebehlala phansi.
Ye, nxa sikhangela ke ezamafutha ezimota lokunye, kambe impilo engaqhubekela phambili kuyathiwani akusoze kuhluphe khona?
Angeke kuhluphe ngenxa yokuthi vele imikhumbi ebuya lamafutha ngapha kayingeni kuMediterranean, ihlingene kuRed Sea, hayi ihlingene ngapha kuHorn of Africa. Angiboni hlunga kungahlupha. Kungaba nje engxenye kungathiwa khona i-Iran le-America sebengenele empini yakhona, kodwa kwakathesi angiboni ukuthi into yamafutha ingahlupha.